Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunquswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Aba celebrate ye okokuthi ngabantu abalwena abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yeGugu Rawundi, lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon a request, our families are requesting, Mama victims are requesting, Ubana Bunjani, get you a matam. Father Nakalan, I go in Zara, Lukanado, Melisuna, Lukanado.
Gwenze Meliga, why umsegeti kamonga Meli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukunquswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni osele minyaka yokuzalwa edlula engamachuma ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse kweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni iwesekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni lomnankagwa izolo ntambama bahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa Wajabi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgazi, abantu abangalungelanga ukuthi kugeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasisembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshengisa ukuthi siyabacelebrata. Siyabacelebrata ye okokuthi ngabantu abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula. Okungawukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo, lokho ekutshengiselayo eceleni kokuthi labo abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana labo Cyril Ramaphosa, labantu abafana labo lo president we Rwanda. kuyibo basondelayo into ezinsanda zinalezi ezenzakalayo. Kodwa ke abantu abafana labo uYoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uYoweri Museveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979. Abaningi abamaziyo ibizo lakhe Idi Amin ngumuntu oselocuku, ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa galabangane abaqotho angaba nxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika.
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe, abantu aphila labo uMongameli bam-advise, bamtshela ukuthi lapha sokufana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka, uthethe isikorobho wathanyela endlini, wasuka laphana wasuke wayanyathela udaka, wasuphenduka lo daka endlini. Kuyabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela iZimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili, akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma sengabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo uYoweri Museveni. Seye sambona uMongameli hambe sasifika kubo masisi lapha eBotswana, esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane, esithatha ukuthi watsho ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokho ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe zikazama ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusase-Rhodesia zisalwa lamakhi. Kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe njengochuku ngenxa ngokufana nje kakhulu lokho esibona kuYoweri Museveni. Akula mehluko phakathi kaYoweri Museveni, akula mehluko lalubaba owesudan osandokhishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembo le-newzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje ke silalele ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhonyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde. Esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela. Mangabe nguhulumende omela abantu, singakubongela lokuthi azimisele mpela akhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazi ubuhlungu ukuthi bona bathini, bacele uxolo olunjani, bakhompasete ngalokho abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise ebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi, mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kuloko nalokho afisa ukukwenza. Ngiyabona
Mthakazi. Ngiyabonga Msakazi. Baba Dube, lolu daba lokugugu rawundi lolu luzasenza sihlale sikhuluma ngalo izinsuku zonke silubuyelela ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba kade salukhulumela ezinhlizweni. Abanye sasabhala izingwalo kodwa kathesi nxa solunje solusibanga ukuthi sikhulume izinsuku zonke. Okwenzekalayo lokhu bantu bakithi ngizwile ukuthi bana babacungu abekhomishini mina bebesemfela kuzi besegwanda bebazabe khona futhi kule viki esinye isikhulumisi sithi khona i-commission ayibise isicelele uhulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabodubutshana lezana ezabama-commission kanamabili ayabhalayo. Kunzima bakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphe lezo ncwadi angidi bofakazi abucisha anxa yokuvela ngalabo bofakazi obuyangaphi obuvele bulutshwane ukuthi asizibufana lobethu bengasinika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe lapha lapha babhala iqiniso kodwa ngibona ukuthi babhala iqiniso kasikhakele yini ukuthi okwayeza abachisa amahofisi ezapho kuyini.
Mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapha kukhanyani sithwele nzima kakhulu la ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura kusela nto ethengekayo kuthi abantu begovernment bafakelwe imali abantu bakahulumente into zakhwela manje labo abangafakelwanga imali bona-ke bayakudla ngaphi bayathenga ngaphi ogogo vele abangasebenziyo lala abantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo kade sizokuthiwa le fiwe likhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandlethu encike kumbi lizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi.
Hayi siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi leZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile. Ha sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi sesingani sizintandana ngani ziziphepheli kodwa sisezweni lakithi sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto zisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiya phambili. Kathesi makhaya mina mphume eCholocho ekhaya eCholocho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiya phambili. Petro iyakhwela isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kule nto kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphongudliwa nje ngadawu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki susikhangela nje usesabe ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele zimi ezweni lakithi siyasebenza sihola amabhondi akula lutho. Noma ungayidobhi $100 yebhodi nothi awula uyayizanga akula lutho uyalushoko sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabe lokhu asikhangelele inkokheli zethu ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga isizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela umnyaka kuyazupheli bazaze beqalisa ukuthi bakhangele balungise sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawo bantu benkosi hhayi sithwele nzima behlulekile sibili. Ngiyabonga.
Siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Liyenelisa lani ukusithumela imilayezelo yenu lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba olutshisayo lezinsuku udaba lwegugu rawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu. Ye inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Safasa pele siza simnyama Iwa safa
Isiza saba
Kamula mwana Kani mpo kani zwe Kwenhaye wa mwodo Safasa pele siza simnyama Iwa safa
Isiza saba
Kamula mwana Kani mpo kani zwe
Kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo. Ye, i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi bathe sebeqoxile kwase kuphuma ke okunenginengi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobekwa kutsha njalo labo abangela incwadi zokuzalwa ama birth certificates labo bathole lokunye okunenginengi okunjalo abanengi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lomnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla sali inhlanganiso eMatabeleland Collective.
I-Matabeleland Collective ilehlanganiso eziningi ezigoqela i-Abacook Trust, i-Hoza, i-Y, i-Boer Tribal Progressive Resistance Association, i-Zipa Veterans, i-Southwestern Region Gender Network, emthonjeni Women's Forum, iNkanyezi Development Trust, ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho. Isayithi phethu likaZulu ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective.
Selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi lokunye okunjalo kuyafezeka na?
Yebo, kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethela amanzi, kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi, kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambathi. Kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu, abalwela amalungelo, sizaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le ngoba nxa kungela mthetho oqondisa iprocess ngokuhlelo nalolo kuzaba nzima ukuthi kufezeke. So sebe siqakathekisa ubona kube legal framework ezaguida iprocess yona leyo yama-reburials ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi, kube lama-forensic experts ababekhalisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, nokuthi ngobani bona laba abafayo, kudokhumentwe kuhle khona lokho njalo. So sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho. Umkhankaso awulula, awuchiphanga, umsebenzi ngathi yimpi njalo. Bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zegugurawundi abangafuni ukuthi kube lempumela. Kodwa njengabantu abalela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu, sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Yebo, kanti ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu. Kuyebe kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona. Okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona labo, kutheni, ngubani, wadutshulwa yini na, bahlatshwa ngamabhayonethi yini na, ibatshaywa yini na, wahamba njani. So kuyebe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale, kukhulunisane njalo labakhokheli womdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Yabona ukuthi khona ucoxisane ukubonisana njalo ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele, kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yokuganga lobugelekethe oshebukhona nobunsula oshebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolu?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematerial collective. Sile nhlanganiso eziningi yokuthola trust ezilama experts ayitrainer kubo Argentina abonobuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezishiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba ukugeja amathambo. It's upon request. Ama families ayebe requestile, ama victims ayebe cekile ukubana kunjani geje amathambo. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Sizasiza ukuhanje nje ukugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le request evela ngathi emulini. Imuli nxa sibeke request sokusiba lo hlelo lonalolu oluyabe lukhangelwe inhlanganiso ezikhangela amalungelo kube le documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesilengwiche eziningi ekumathebuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli sithi hayi thina lapha sithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikolo, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphatha amandla semanyano we-Matabeleland Collective, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba le chance ngoba ulama advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama and beyazi ukuthi umbuso kaObama ebantwini abaningi kuma-Democrat wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo and abaningi bakhona abantu abale experience abanye basase bancane in terms of iminyaka compared to uBiden which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020 siyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics amanye ama-groups and then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe yabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama. Akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think
kuzonyampisa of course abanye abantu kodwa iningi labantu I think bazomjudge ngeperformance yakhe ku government ka Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakukhombisa okwenziwa yile administration ka Obama sabona bephumelela intweni eziningi ezifana lokuphasa i-Obama care lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjudge based on lokho ukudlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisana ukumela?
Yeah, I think uBiden umuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ukuthi uTrump izinakalalo lwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje oza ongena ngathi istyler sakhe sokudebate, itisene sokuintimidate, sokuthuka weyisa abantu and all that. I don't think uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufike engqondweni yakhe as long as ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika. Lami ukuba ngumzwa ngendaba bayangizonda ngaze ngigide kanjani ngicule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLove Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Bye bye.